Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 3 kuMbimbitho 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Uhulumende uzama ukwethusela amalunga ebandla le-NDC njalo ukuthi uhulumende uzama ukusebenzisa imithetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-NDC ukuthi athole amalungelo lawo so akhona ukusekelela isombuzo.
Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyana belecala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo.
Ubuhle bangikhona kabuko, abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala kumbe amithinina athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTPS. So lawo amafutha e-RTPS kawasabona emagalaxini.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuthengisela lawo mafutha ngemali yaphandle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC abagoqela uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Ababili laba batholakala belecala lokubulala ipolisa uPetros Muteza ngo-2011 njalo sikhuluma nje basejele leChikurubhi lapho abapika khona okweminyaka engamachumi amabili ngamunye. Umsekeli weMDC owesithathu owayesetheswa icala elifanayo uNkosazana Yvonne Musarurwa wasuka wakhululwa phansi kohlelo lukahulumende olokuxolela amabhantinti olwe-presidential amnesty. Amagqwetha amela uMayengama loMatsokere athi ababili laba kumele bakhululwe ngoba kayisibo ababulala ipolisa. Amanye njalo amalunga e-MDC alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo esetheswa icala lokubangela udlakela eChitungwiza amiswe emthethwandaba izolo lapho enqatshelwe khona ukukhululwa ngemali yesibambiso. Ibandla le-MDC lithi ukubotshwa kwamalunga alo yikuwahlukuluza nje kuphela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Kusegcekeni ukuthi uhulumende uzama ukwethusela amalunga ebandla le-MDC njalo ukuthi uhulumende uzama ukusebenzisa imithetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-MDC ukuthi athole amalungelo lawo so akhona ukusekela umsombuzo. Ngalolo daba lokhu akusethusi sokwenhlala yenza sokuyinjayela injayelo esesizakwenza nje ukuthi lathi silungiselele ukuthi sihlale sazi ukuthi uhulumende lo uzahlala esebenza ngaleyo shofu.
Okuthiwo ngamapholisa-ke njengalokho okwenzakale eChitungwiza abathi ngempela abachabe e-MDC bebebangela udlakela.
Ngangazi ukuthi kukhona umuntu owaseZimbabwe kumbona umhlabeni wonke jikelele olokhu elenkolo yokuthi uhulumende we-ZANU-PF lamapholisa abesetshenziswa nguye kulento angayikhuluma esikube liqiniso. Ngakho angazi ukuthi lokhu singathi supha yini ngezinto eziphuma kulo hulumende. Yikho phela lo mkhono omungavumi ngoba kabakwazi ukukhuluma izinto esingazithi liqiniso njengabantu abadala.
Sesikhangela zona inhlelo zokutshengisela azisoze zibeke abantu abaningi engozini yini njalo zizaletha umahluko na?
Kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ukuthi udaba lwakhe lulungiswe. Akusikho ukuthi kuyikufuna kwebandla le-NDC kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ngalolu hlobo. Lowo mbuzo singawufaka emphakathini size ukuthi abantu beZimbabwe bathini esikwaziyo ukuthi belokhu besima nje bethi ku-President Chamisa akasinike isignali. Ngakho khonokho angibona ukuthi sokwasika futhi kube ngumbuzo wokuthi kathi nxa esenike isignali nguye osethupha abantu. Kuqakathekele ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele isekelo sombuso angalimazi abantu ngoba akalamvume yokwenza njalo. Njalo abazabe bethunywa ngolo hulumende ukuthi bayenze lokho bayenze lowo msebenzi omnika ngako bazi ukuthi bona ngokwabo nxa bengazakala bazafanele bame phambi kwentilongo bathonisiswe amacala abo okungalandeli amalungelo abantu afakwa umhlaba wonke jikelele kwi-United Nations.
Udokotela Nkululeko Sipanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 mthakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esimlethulela ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuwathengisela ngemali yakwamanye amazwe ngemva kokuzithengela lawo mafutha phandle kwelizwe. Embikweni wethu le izolo ntambama iZera ithe amankampani la kumele akhethe amagalaji amabili lapho inkampani inye ngayinye ezathengisela khona lawa mafutha eHarare lakoBulawayo kanye legalaji elilodwa ingqe ngaphi kwelizwe. Amankampani angelayo imvumo yokuthenga amafutha ama-procurement licenses azaloba amagama amankampani azawalethela lawa mafutha wona azathengwa njalo ngemali yakwamanye amazwe. Amankampani lawa kumele akhweze amaphepha awo okudinga imvumo kohulumende ilanga lingakatshoni namuhla. USithandekile Mhlanga we-Studio 7 ubuze osomabhizimusi umnumzana Pednico Pepe ukuthi kambe licebo elihle na leli elingaqeda ukusilela kwephethulo ledizili elizweni.
Ubuhle bangikhona kabukho ngabukhona ndlela bani ubuhle bangikhona abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala kumbe angithi mina athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTGS. So lawo amafutha e-RTGS kawasabona emagalajini. So labo-ke abalamakampani atreda ngokuthi athengisa iy'mpahla zabo ngama-RTGS yona leyi imali yangaphandle kwelizwe abathithengiswe ngayisiyo bazayithathanga. Umbuzo wakuqala lowo. Umbuzo wesibili ukuthi kutshuthi labo ababe bethengisa iy'mpahla zabo nga-RTGS sekusitho ukuthi bangathola i-RTGS sokufuze baye lapho abangathola khona i-foreign currency kwenzeka ukuthi labo bakwanise ukuthi bathenge amafutha. Nesizathu esifana nayo emabhenki akula mali eyangaphandle kwelizwe awungake uyithole imali ebhenki eyangaphandle kwelizwe itholakala emkambo omnyama. So sonke sithi ngezinye indlela ke imizamo le abayenzayo isiza promota umkambo omnyama okwenzela ukuthi amakampani asalele ebhizinisini evulile. Kule public transport, i-public transport sikhuluma-ke ngemijova eyiyethala abantu, sikhulume ngabo ozubukho labo abaya ebantwini abeke bathola abantu. Pho-ke bona bazayithatha ngaphi imali yokuthi bathele amafutha bathwale abantu? kungani kwinto kwangkhona ke kuseva labo abanezindlela ezingaqondanga ezokuthi bathole imali yangaphandle kwelizwe ekuthiwa yi-foreign currency.
Kungabe kuzadingeka imali eningi kakhulu yini lapho ukuthi begcwalise indawo lezi ngamafutha?
Ivele izadingeka ngoba asithi thina amakampani engiwaziyo noma ngithi ngiyakhangela nje ngelihlo lengqondo asika amahlanu alama okuthiwa ngamasayithi ngoBulawayo. So asithi khona lawo amakampani amahlanu angathi akhethe amagalaji amabili. So sesithi ngamazindlela sokuzaba lamagalaji asemthethweni angu-10 kumbe alitshumi azabe ethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. Amakampani lawo ye azezahlala elamafutha. Lawa amafutha athengiswa nge-RTPS abe engasekho ngoba lakathi sikhuluma ngawakho wonke amadolobho ukuthi ukuthi azabe esiba negalaji malinye ngalinye 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 ngalinye. Na kunamakampani kulawo madolobho amahlanu ukuthi kuqale kunamagalaji amahlanu azabe ethengiswa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So ngezindlela-ke kutho ukuthi sekuvumakele ukuthi amafutha asezathengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe. Umbuzo omkhulu ukuthi nxa uhulumende eselokhu evuma izinto ngazinye ngazinye, yindaba angahle athi yonke into kayisebenze ngemali yangaphandle kwelizwe. Sibuyele kulokhana esasithi i-dollarization, wonke amakampani a-charge ngemali yangaphandle kwelizwe, zonke izinto esizisebenzisa sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, kwenza ukuthi sonke abantu silingane ngokufananayo.
Singabona lokho kukhweza yini imbadalo yamafutha lawo, njalo kusiba lomthelela ukuthi ezinye impahla ziqonge?
Imbadalo yento yonke isizaqonga, iqonga ngasizathobani. Mina nxabi ukuthi ngithengisa impahla engizithengisayo ezithwalwa ngemota ezithengwa ngamafutha athengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe, sengizathatha-ke le okuthiwa yi-rate eyomkambo omnyama ethi yena khathesi sikhuluma kunjenje iku-32 ngedolari lemelika ngalinye ngalinye. Sengizathamuza-ke ngayo u-32 sokusuthi into zami engizithengisayo sezizadula ngoba nyake ngisenzela ukuthi ngenelise ukuthi ngithole amafutha ngentengo yemali yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzakhuphula njalo intengo yempuphu maduze ngemva kokuthatha inyathelo elifanayo kumaviki amabili edluleyo. Iphephandaba leli lithi lokhu kuza kwenzakala lanxa nje impuphu ingatholakali elizweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi osuswe esikhundleni sokuba ngumkhokheli wabasakhulayo bezanu PF umnumzana Godfrey Senengamu ulakho ukuxotshwa kokuphela kuleli bandla ngemva kokwala ukuyafundiswa izifundo eziphathelane lokuhlonipha inkokheli yezanu PF eHerbert Chitepa Ideological College. UTsenengamu loLouis Matutu basuswe ezikhundleni zabo ngenyanga edluleyo ngemva kokwethesa abantu abalobudlelwano lezanu PF umlando wenkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Siyabonga basakazi bakaStudio 7 lani bonke balaleli. Sibonga impilo esiyiphiwa yiNkosi, sibonga mlimi wesigcinileyo. Lapha siyananzelela izinhluphe ezibhekane labantu. Sizwile futhi emhlanganweni lokade khona eVictoria Falls kukhulunywa ngokuthi abantu sebelawo amakhompyutha, sebelama-laptopu, but isimangayo ukuthi emakhaya wakho lesikolo okuthiwa khona kusenyandeni akula laptopu, isikolo sonke sine-laptopu eyodwa. So ukuthi laba babanama-laptopu bangaphi? So siyacela uhulumende xa ekhuluma ngama-laptopu abekwazi ukuthi izikolo emathawuni ezinyazila, emakhaya vele kasikhulumi ngoba bala. So cela ukuthi kulungiswe izinto abantu bayenelise ukuthi bathole izinto. Sikhuluma kunja kula kudla, kanti manje siza iVision 2030 siza yenza njani abantu belama akuba abantu abathola ukudla igovernment ibona ukuthi abantu bayathola ukudla impuphu yona le uthiwa ikhona siyayithenga ezitolo lapha sesibhadaliswa iyabikhona le esebente kube sokuthiwa nansi egrocery abafuna ukuthenga igrocery bathole impuphu kabathengi veli line liyabe lilayine phandle lile mali yokuthenga impuphu kuphela hlala nini lihlale kuze kube yi-2 hours 4 hours futhi siyamangala nxa kusenzakala emathawuni ukuthi pho emakhaya kunjani lapha emathawuni phela amapolisa aseduze abona laba be-corruption baseduze kodwa i-corruption yikho yenzakala khona ngamandla awu uhulumende kasincede ngoba abantu bangazama ukuthi bazincede lapha kuba lo msindo omkhulu so sicela ukuncediswa khonapho ekuthini abantu bathole ukudla abantu bathole amakhompyutha ezikolo mangcono befaka noma ama-laptop zezikolo abantwana bayenelisa ukuthi befunde ngoba abantwana bemakhaya bayasalele muva naso kubuya umhloliso sobuya umhloliso ofana naye indawo zonke cela ukuncediswa khonapho ekuqhathwa lapha ekuqhathweni abantu abaqhathwe indawo zonke kuyathiwa kuyaqhathwa amatitha uthole ukuthi umajorithi yabantu abaqhathwayo bonke bavela ku-one side eminye imihlobo isalingaqhathwanga so sicela ukuthi kuqhathwe abantu ngezindawo ngezindawo ngiyabonga
Ngiyabonga Studio 7 linjani lapho hayi mina ngiyaphila igama ngumeluleki ngibe phuma eZimbabwe la engiphuma khona but ngokuhlala ngise-South Africa la eThekwini mina ngithi ngicela ukuthi 2023 maZimbabwe lingayi ukuyavota ngoba kuyafana nje livotela ubala nje ayikho into elizwe elingathi lingayivota balivumele ukuthi liyenze one into yakuqala amasoja akumelanga angene ezepolitics amapolisa akumelanga angene ezepolitics amasoja awokugcina ilizwe amapolisa ngokugcina ukuthula like a country nayo hayi ukuthi kuthiwe MDC ingafuna ukutshengisela sokukhithwa amapolisa sokusiyatshaywa abantu kanti amapolisa akhona ngawani amapolisa kwezepolitics angeni kwamele avumele abantu batshengisele yabona so sicela ukuthi nalo mthetho waseZimbabwe ikayona yena upresident wakhona lo mnyanga naye khonapho kumele alandele umthetho waseZimbabwe hayi ukuthi nawo ngobuhlelo esihlalweni sesithi yena sengiyinkosi asinkosi phela ukuthi azabe kwaphana yithi singabantu simsupport kasicabangele singamaZimbabwe ngiyabonga Studio 7
Hey Studio 7 ha akusenani noma ama message ame ngabalwa kodwa entweni zamasiko lapha kube isiqephu nje kodwa hey indaba lezi ezikhulunywa ziyajabulisa impela ukuthi ubethwa ngeke kube namalanga ukuthi ukukhulunywa ngazo ncane sibe siyofunda okuningi impilo yalamhlanje sisheshe impela umasuku umlondo la eSouth Africa
Sarwarani basakazi beStudio 7, oStudio abasakazi abahle mina ngubhanda moyo komnyama. Yeah, ngiyaxolisa ukungena ngalolu hlelo ngumntanami lo owayenza i-engineering eSouth Africa. So hayi ningangisizela yena njengoba liyabona ukuthi umhlaba umi njani hayi nami ngajabula uma engakakhonekthana labantu abangamsiza ya njengomuntu omutsha la yakwazi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wakhe ngiyabonga masakazi
boke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Igciwane le-coronavirus selibulele abantu abayisithupha eMelika njalo lahlasela abalikhulu. Abafi bonke bebehlala esabelweni seWashington. Umongameli Donald Trump uthi lanxa umkhuhlane lo khanya usabalala ngelizwe, uZulu eMelika kamelanga ethuke. I-coronavirus iqale kwele China ngumpalakazi, njalo isibulela abantu abedlula inkulungwane ezintathu emhlabeni jikelele. Idale lePhalamende lakwele Malawi seliphasise umthetho ovumela ukulinywa kwembanje ezizasetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Abasekela inyathelo leli bathi lizathuthukisa umnotho welizwe wona ogxile kakhulu ekulinyweni kwegwayi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elama-Democrats kukhetho lukamongameli bazanqikilana kukhetho lwama-primaries kusehlakalo esaziwa ngokuthi i-Super Tuesday namuhla. Ukhetho lolu luza kwenziwa ezigabeni ezitshiyeneyo, njalo luza ngesikhathi abanye ekade bencintisa abathathu. Umnumzana Pete Buttigieg lonkosikazi Amy Klobuchar sebephumile kulumncintiswano, njalo bamemezela ukuthi sebesekela umnumzana Joe Biden. Okhokhelayo kulumncintiswano umnumzana Bernie Sanders kanye lomnumzana Biden yibo abakhangelelwe ngabantu abaningi kulumncintiswano. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo, sambuza ukuthi ubona izala nkomoni.
I-Super Tuesday iqakatheke kakhulu. I think okwamanje sekucaca-ke ukuthi i-race le izohamba kanjani. Laba abathathu abaphumileyo, uKlobuchar, uMayor Pete kunye noTom Steyer, ngabantu ade bevele i-support yabo beyithola kulaba abantu esithi ngama-moderate ku-Democratic Party. And then kusho ukuthi asebesele manje esingathi bakuleyo lo category eyama-moderate, so kunguye u-former vice president uJoe Biden kunye lo Mike Bloomberg. And then ngale kulaba esithi ngama-progressive abaku-left kakhulu, abasandleni senxele kakhulu, kulo Sanders onguye ngathi uyakhokhela lapho lo Warren. So kusho ukuthi impc lapho ke ukuthini ngubani ke ozophumelela ku Super Tuesday phakathi kwama progressive lama moderate. Kodwa njengoba ushilo ukuthi uKlobuchar lo Mayor Pete sebe supporta umnumzana uBiden, hayi kukhanya ungathi umnumzana uBiden usethola imomentum ngoba nguye owinileyo ku primary lenza kale South Carolina ngomgqibelo.
Bakhona abathi uBloomberg akwenzayo lapha ikuphazamisa nje umnumzana Joe Biden ukuthi engatholi usekelo. Ngokwenza njalo bathi uphathisa umnumzana Bernie Sanders. Ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Ye, khona ngaseqinisweni kunjalo, ngoba ama-policies akhe uBloomberg lo Joe Biden ayahambelana, ngoba yiyo esingathi ngama-moderate kuma-democrats. So kusho ukuthi bathiya emfuleni munye. So njengoba bethiya emfuleni munye, kusho ukuthi okusoyenza okuzowenzakala ukuthi kuzophazamisa omunye wabo, kunikeze uSanders ithuba lokuthi noma uWarren ithuba lokuthi kube yibona abathola amavoti amaningi ngeSuper Tuesday. So yes, ikhona leyo nkinga, kodwa ngokubona kwami uBloomberg I think wayiphuzela indaba le yokungena kurace le, ngoba even ama-debate aseke aba lawo I think uthwele qatha ukuthi ngakhonvinsa abantu ukuthi bamvotele. Plus oSanders bayamshaya kakhulu ngendaba yokuthi uyibillionaire, and bona balwisana lama-status ama-billionaire anganakeleli i-middle class ababhekana bona bodwa nezomnotho wabo. So I think konke khona lokhu at the end of the day kungamphazamisa kakhulu uBloomberg unikeze uMnumzana uBiden i-opportunity yokuthi kube nguye olida.
UWarren alubana ethe waphuma kulumjaho ubona esekela bani uJoe Biden kumbe uBernie Sanders?
Ngama policies yakhe ngibone engasekela uSanders ngoba I think yena lo Sanders vele bale ama policies zabo ama progressive policies zabo ayafana bona vele ba ku left kakhulu, so angiboni ukuthi anga shift ukuthi abuye esenta kuwo Biden. Ngibona engasekela uSanders uma engaphuma.
Ozakhethwa libandla lama Democrats ubona ephumelela yini lapho azancikilana khona lo mongameli Trump ngolwezi?
Ya, kusho ukuthi mina ngokubona kwami umuntu ofana njengoSanders noma uWarren uzothwala kanzima ukungqikilana lo Trump, ngoba uTrump uzovela athi ya laba bantu sebefuna ukuletha i-socialism le-communism lapha e-America, izinto esazivisa from kudala ngoba ama-policies abo a-socialist. And I think because of khona lokho abantu abaningi once ungaqala ukukhuluma nge-socialism le-communism lapha e-America bahle baqala ukwesaba ngoba ivele ibonakala njengento embi kakhulu because of isikhathi eside i-America ilwisana le-Russia and i-Russia ziwe ukuthi ngama-communist. So because of that uSanders ngibona ungathi angathwala qatha ukudlula uBiden, ngoba uBiden uyakwazi ukuthi a-appeal to abantu abaningi aba-more central abangekho kakhulu esandleni sokudla noma kakhulu esandleni senxeba.
UMnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika.
Amadoda ayabakhumbula bonke abasikhathekelayo kuleli lizwe lakithi, ababesebenza ngaphansi kwalobukhathi esisebenzayo kwezomkhulu umathoa. Namhlanje ngihamba nokufoka goli awu utsho mina kani ungondongondo umastermind umdidiyeni umezwe izinto zenzakale umabobotheka kugodwa linhliziyo zabesifazane umabongwa luphakathi. Noma ungangibona nginje ngigoba ngomntwana oyedwa ongumfana ukuthiwa ngogudla umkhukhu umfana olomzimba omncane, ungaze umthwalela esibhedlela ucabanga ukuthi uyagula befike belalise wena ubuye naye. Namhlanje sisibiza kanje sikhumbula amaqhawe akithi kwezomculo, amadoda okudala sikudla nawo siloko sinandisa abantwana. Sikhathele ngokukhopha imizimba yabafowethu, sigoqe imizimba yezithandwa zethu emzimbeni.
Yes, now, yes, kumbula makhawa ngithi azomkhulu, angizithathele umsusana. Yes, now, yes, kumbula makhawa ngithi azomkhulu.
Big Five and TK Brothers besigqibela uhlelo ngengoma emnandi, but siyawakhumbula amaqhawe kwezomculo. Sizigqibeke ngebezihamba phambili. Umthethwandaba weSupreme Court namuhla uzahluza udaba labasekeli be-MDC abathi uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyanwa bele cala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Kwaneleke Mthwakazi, siyabonga ngoxhaso lwenu kuFacebook. Siyalibona, siyazi belibukele. leze njalo njalo kusasa. Kayihlukane okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30.